ndaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 20 kusibandlela 2020 ngontungamili Nkoma. Endabeni zekuseni namuhla
baluze eros of things ya household goods, amafriji, amastovu akusasebenzi, amawodrobhu ebesethiwa odwa because amunye amadlani gqoko.
Izulu lesikhukhula elicideke ngempela viki lidale umonakalo omkhulu ewange.
Lokhu kutshengisa ukuthi izwe kazi le-Afrika lonangokwalo lilokuphatheka ngezenzakalo nezehlakalo eziphuma kweleZimbabwe ngendaba zelungelo labantu.
Elebhilithane lizakwenza umhlangano lamhlanje lenkokheli yase-Afrika ophathelane lezamabhizimusi kodwa umongameli Mnangagwa kanxuswanga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu wedolobho leWange uthi ulahlekelwe kakhulu ngenxa yezulu elichitheke ngendlela ebingakhangelelwanga langena ezindlini njalo lakhukhula impahla etshiyeneyo ngempela viki. Okwenze umumo waba mubi kakhulu yikuthi imigelo ehambisa amanzi agelezayo e-drainage ibikwa ibivalekile. Abehlelwe ingozi le baphiwe indawo zokuhlala kwesinye isakhiwo senkampani emba amalahle eWange Colliery la kwezinye indawo. Ukansila ka Ward 9 eWange unkosikazi Salom Chirwa uthi balahlekelwe kakhulu abanengi.
Sile about 35 households ezibe affected and of the 35 baluze eros of things ya household goods, amafriji, amastovu akusasebenzi, amawodrobhu ebesethiwa odwa because amunye amadlani gqoko ukudla kwabo unethwe ngamanzi and it was washed away land yakwazi ukuthi i-days vele ukudla kwakhona ngokudubekela and imagine zokuhamba amanzi but that's what happened.
Khathesi bahlala ngaphi manje njengoba kube lo monakalo ongakha njalo badlani?
Kula laba bafakwe guest house about 20 families nge Wange Colliery ikho abakhona and then in terms of ukudla lama wishes here and there ababuyayo bebanika whatever they've got and so far so that they manage as the day progresses and then abanye baphiwe ezinye izindlu kade zi-free so they just moved their things to those houses.
Aziko yini izindlu ezidilikileyo?
Hayi, ewadini yami akula izindlu ezidilikileyo, iphongu ungenwa ngamanzi.
Ilingaphela izulu azakhitshwa amanzi babuyele ezindlini zabo?
Bengabuyela ezindlini but kuyabe kuyinto yokuthi sikale sikline ama-drainages akhona because that's where i-problem evelela ngakhona. So singayekela ukuklina khonapho kuzaba futhi into yokuthi next year when the rains come kuzachaya futhi. So kuyabe kumele sikale sikline ama-drain lawana sikhiphe whatever is blocking wenze ukuthi amanzi ahambe kushekushe kungabi lama-backflow.
Amele awakline ama-drainage onalawo ngubani? Ngumasipala ngubani kahle kahle?
Njengoba kuyindawo ye-Wange Colliery kuyabe kumele kuklinwe izisebenzi zekampani but njenge-situation ngendlela eme ngayo lathi as a community kuyamele sinjani sithi sincedisane labo kwenza ukuthi lathi sihlale sisendaweni esikwaziyo ukuthi sisefe.
Ngaphandle kwewadi yakho ukhona yini umonakalo obe khona kwamanye amawadi?
Kulama wadi amathathu kule lapho kuthiwa iward 10 esindlela ngeke ngafika briefly lapho amanzi angenile ezindlini abantu ba-relocatewa and then kule lapho kuthiwa iward 15 number 3 lakho futhi kulezindlu, but just a few, although the damage was there, amanzi angena ezindlini about 10 houses. And then kule ndawo futhi ethiwa yiMpumalanga, it's famously known ukuthi emabhanana lakho amanzi angenile ezindlini.
Akula abafileyo?
Hayi, abafileyo hayi, bekungela.
Unkosikazi Salom Chirwa ngukansila ka Ward 9 eWange. Sixoxela ekhona le eWange. Uhulumende wakwele Pilitane lamhlanje uzahlangana lenkokheli yamazwe aseAfrika etshiyeneyo kanye labosomabhizimusi bekhulumisana ngokudlelana kwezamabhizimusi emhlanganweni we-UK Africa Investment Summit. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa kasoze ahambe ngoba eleZimbabwe kalinxuswanga. Isikhulumeli somkhokheli we-MDC uDokotela Nkululeko Sibanda uthi lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende weBrithani uphatheke kabi ngodaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe kanye lombuso kamongameli Mnangagwa omubi.
Ngibona ngani ubuhlungu obukhona lobo yikuthi even nangesikhathi kamgaba bekusenzaba ukuthi nxa ilizwe leZimbabwe linganxuswanga amanye amazwe e-Afrika athi hayi bo lathi sasingeke sithokoze ukuthi sibuye. Lokhu kutshengisa ukuthi izwekazi le-Afrika lonangwalo lilokuphatheka ngezenzakalo lezehlakalo eziphuma kweleZimbabwe ngendaba zelungelo labantu lendaba zokuthi umnumzana uMnangagwa kukhanya akawinanga ukhetho. Wayenze okuntshontsha yikho nje nezekazi le-Afrika sivile ukuthi oBuhari sebesiyile kabazange baye bathi hayi no nxa umkhokheli weleZimbabwe enganxuswanga laye kasibuyi. Kutshengisa ukuthi sesihlangene sinzima kakhulu hathi ngendlela esikhangelwa ngayo yi-United Kingdom kodwa nangendlela esikhangelwa ngayo ngamanye amazwe akuzwekazi le-Afrika. Ngibone ngani sebuzimeni obukhulu kakhulu ngoba lo mhlangano ulithiwa elikhulu kakhulu elokuthi kube khona amabhizinisi asuka wole Britain ingena elizweni elidinga amabhizimusi njengeleZimbabwe ngoba iBritain ingena kuBrexit lapho sisesiyazi ukuthi yenzela umhlangano ngedaba lolo kodwa nxa izwe leZimbabwe linganiswanga kuyindaba enkulu kakhulu yikho besihlala sithi thina kufanele ukuthi kube nomkhokheli ofana noPresident Semthamisa ngoba siyazi ukuthi bezamhlonipha bamnxuse njalo bakhangela ukuthi sibe nobudlelwano obungasiza elizwe leZimbabwe.
Uhulumende yena uthi ukunganxuswa kwakhe akutsho lutho, akutsho ukuthi uhulumende weleBrithani kamthandi kumbe uyamzonda, ungathini ngalokho?
Hayi kasi akwazi ukuthi uhulumende weBrithani akazondi ilizwe leZimbabwe uphitheka njalo isiphela kakhulu ngendaba yokungalandelwa kwezinqumo zelizwe lonke eze-United Nations ezamalungelo abantu, izinqumo ezihambelana namalungelo abantu kwezombusazwe lokuthi kube lokhetho olusegcekeni. Khonokho mbone ngani yikho kuphela okwenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lizithole linganxuswa ezindaweni ezihle ezingazenezi. Uhulumende weZimbabwe kufanele nanzelele ukuthi ukunganxuswa kwakhe kutshengisa ukuthi izenzo zakhe kazizihle njalo ubisela ilizwe leZimbabwe emuva. Ngabe kunguhulumende oqondileyo owakwamanye amazwe akhangela ukuthi ufuna ukuthuthukiswa ilizwe abalikhokhelayo. Ngabe namhlanje lokhu bonke batshile izikhundla bathi hayi sesehlulekile ukuthi sikhokhele ilizwe leZimbabwe silikhangelise ekuphumeleleni sikhokhela ilizwe leZimbabwe ebuzimeni obukhulu endlaleni lokuswelakala kwenguquko le ngqubekela phambili ngalolu hlobo sonke sesishiya umsebenzi ukuthi sinike izizalwane zeZimbabwe ithuba lokudinga abanye abakhokheli abangasiqhubekelisa phambili ngoba iZANU-PF ikakhulu umnumzana uMnangagwa esehluleke ngendlela ephezulu kakhulu okuthi angathola nje lo mhlomelo wokuthi ungomunye wabakhokheli owehluleke ngendlela ephakame ekwedlula abanye bonke emhlabeni wonke.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa. Ugatsha olubona ngobudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe lwethule umbiko kunsukwana ezedluleyo Lusithi ukuchiwa pande weZimbabwe lokhu akutsho ukuthi kukhona ukusola nguhulumende weBrithani. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule.
Mina ngibona ngani eZimbabwe kunganqishwa kwalo yizo zenezi ezikhona indaba zokuthi abantu laba abanjabo Britain labo America makamazwela asithakazeleli aloku esilwa lokwasibela khonaphana ngesikhathi kuthathwa umhlaba aloku esilwa aloku esithi ama-sanctions abe khona lokhu nalokuyana baloku bezama ukuthi basishiye sisodwa laphana sinala budlelwano obuhle lamanye amazwe baloku besivalela ngaphandle njengelizwe injongo yabo ilokhu isika bani siya phambili kuyakhanya nje xa ukuthi bakwenza bakwenza ngabomu khona ukusishiya phandle ngokunjalo kumanga lisi-ke ukuthi ngabantu abangasithakazeliliyo azizaso zii bavele abasithakazeleli laba bantu injongo yawo abalayo nelizwe lethu ibasobala nxa kusiza izinto ezinjengalezi ukusishiya phandle enhlelweni ezinjengalezi kuyakusithi ukuthi badlulula ukuzama ukusehlulekisa ukuthi isolate sihlale singabantu esingani sivalelwe ngaphandle nani besifana nalawo ababambane nabo ukuthi ivalela ngaphandle enhlelweni ezinjengalezi.
Kulabo abathi iZimbabwe kayinxuswanga ngenxa yokwephula amalungelo ungathini kubo?
Mina ngingahle ngithi kaba abalaqiniso ngoba bamele bafunde ukuthi uhulumende wethu lo omutsha uyazama ngemizamo yokwenza ukuthi abe nobudlelwane namazwe omhlaba ngokunjalo yibona sikhathela ukubuyela enhlanganisweni ezinye lapho esasiphume khona ezamazwe omhlaba ngokunjalo kuyahlengisa ukuthi siyazama uhulumende omnanabo uyazama kakhulu ukuthi adlelane namanye amazwe ngokobeke ezijikele emunye yedwa njengalokhona kwayizolo njalo le ndlela yama-sanctions ama-sanctions amazwe e-Afrika amazwekazi kuzwekazi le-Afrika asincedise ama-sanctions asuke kodwa ngabantu abanjalo ngabantu abangenzisile ama-sanctions ngokuthi bagcine basigcinisi phandle kwenhlelo zamanye amazwe omhlaba.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla leZANU-PF sixoxela ekobulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla? Iphephandaba leHerald lithi sokulokuminyana okukhulu esibhedlela esikhulu seMutare lapho okwelatshwa khona abantu abalimalele kungozi yebhasi ebulale abantu abalitshumi lasithupha ngomgqibelo. Iphephandaba leChronicle lona lithi amanzi azasilela ngamandla kobulawayo izulu lingekela ukuna ligcwalise amadamu kumaviki amathathu alandelayo. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani bafakazi abahle, ngubusi Masina emagwegwe lapha kuBulawayo. Uyakwazi mina into esenhliziyweni yami sibili sibili sibili, hayi izanu kayeke isitshayise ngomoya ngoba sho impilo yethu isinzima sempila nzima 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 shuwa shuwa, hayi izanu kayiphume esikhundleni yiyo yodwa into engingayitsho. Izanu yake isitshayise ngomoya ngoba sesidubekile bantu qiniso lonke okusho nxa ungathiwa uyalufaka udubo langikhona esikeni esikalini liyaqamula isikali ngoba solulusinda solulukhulu sakukwanisi noma ukuthi senzeni. Uyakhanuka isinkwa, uyakhanuka lokhu, uyakhanuka lokhu, qiniso lonke hayi impilo senzima. Izanu kayeke isitshayise ngomoya, kayike iphume esikhundleni, umnankagwa nabantu bakhe abake baphume esikhundleni. Please, please, lani bantu lepota izanu ake lisebenzise amakhanda yenu. Alibona ukuthi isimo sinzima kathesi, into yonke ikhwelile and iyaqansa. Namhlanje kunje ipetroli ikhwelile futhi, izinto zonke ziyaqansa, sizabulawa yindlala ngoba le ndlala sisithwali senzima. Akusela lutho lokungumvu lokho kwabe ngani bayenga ngakwabantu ukuthi bake bakunika abantu akusekho. Hle abantu baphila ngani? Hayi, 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 izanu kayike iphume. Ngiyabonga.
Ye, mina ngumanga eFood Drexel. siyabonga izulu elihle elimnewo sokuthembisa ukuba sizavuna angazathi lingalaloke lisina ye balaleli bonke abakastudio 7 saziseni okwenzakalayo ngezulu hhayi thina ngapha efodrekseni le nkomo hhayi sezisutha sezitheka sokukuhle siyabonga.
Salibonani basakazi be-Studio 7. I hope lingene kahle ku-2020. Happy New Year. Nigama lami nginomazulu Mpofu ngibuya eCholocho Hospital. Bengikho nje kwamalanga lami bengisekhaya. Hhayi into eyenzala ekhaya indlala enzima kakhulu. Ikakhulu le Hospital akekho ukuthi akukho ukuthi abadala bayancediswa mhlawumbe uholiswa. Baphila nzima abadla esikhwameni kumele bethenge impuphu. Manje impuphu ngishiye sebethi 450 kg okokuthi kusazoba nzima vela I think isazokhuphuka. Kunzima kakhulu impela abadala sebesidloko ukuzikhama bezama ukubhajetha ngoba ukudla kuyadura imali ayikho imisebenzi ayikho womile. Lathi ngapha siyabancedisa but vele kunzima ngapha egoli liyazi sometimes ufuneka amaphepha ugcina ususebenzela imisebenzi eminye la engabhadaliyo ukuthola amaphepha kuba nzima. Ngiyabonga.
Sanibonani balipakithi, sanibonani, siyalibingelela, ninjani kodwa niyaphila? Hayi, nathi siyaphila, kodwa yazi ngizwa ubuhlungu le nto eyenzakala lapha ekhaya ezimu, ukuthi manje le nto eyenzakala laphayana kunabantu laba amaqimbu amancane abanjengabothokozani Khuphi abalokhu babhizi manje othokozani Khuphi bangena kwipholati. Pholati yani umuntu engenaivini amaseithi ephalamente ucabanga ukuthi uzolungisana uthokozani Khuphi? Uthokozani Khuphi esho ukuthi vele ungumthengisi musinango semnamathelane nezanupiefu nomnangakho. Ukuthi kwenzakalani ukuthi ufuna akahle kahle uthokozani Khuphi akafuni ukuthi izwe libe liye phambili ufunani kubo mnangakho? Ukuthi ngenkathi othongrive ishaywa lapha nabochamisa ngalesi sesikhathi 2008 uye lona owayethengisa abantu. Hhayi kunzima street abantu laba bamaqembu amancane abangabathengisi izanu PF busy bulala abantu yenzani kodwa bona babhizi banamathelane nayo. Ngiyabonga.
Sanibonani Studio 7, sanibonani Steve Dobe, labo bonke osithandekile bonke. Mina ngisacela nami ukuphumela eyami audio ngesibusiso. Into engiphatha kabi ezweni lakithi, angazi bantu benkosi ukuthi singazwelwa ngobani phezu kobuhlungu lobu esihlangana nabo. Emakhaya akusena kudla, komile nezulu kalikho, ngakuthi okwalo nyaka mina ngikwazi abantu bazofa ngempela. Izinto lokhu ziyakhuphuka ziyaphezulu, akunampuphu, abantu abasenakudla elokhuzeni, eminye imizi kuyalalwa nje kungadliwa. Bese ningitshela ukuthi bantu benkosi uma kuthiwa kunabantu ababusa ilizwe izinto zenzakala ngaleyo ndlela, bona kubaphatha kanjani? Kubaphatha kanjani uma besidla ukudla kulahlwa iy'ngane zabantu? Abantu bakithi mina bengicela ukuthi ake nivula amehlo ngempela abantu bekele khona ukuyavota ngoba akusizi ngalutho. Kuyalanjwa emakhaya, indlala ibhokile, abantu abadli lutho. Ukuthi yindlela eyophilwa kuze kube nini? Ngoba nangakuphela uNkulunkulu babeyasilethela izulu mhlawumbe beziqhubekele bebusa silime sikwazi ukudla thina okwethu esikulimayo. Manje nalelo zulu ngalikho le nto engiphatha kabuhlungu kakhulu because kube ngicela ukuthi abanamandla becele la ama-organization bazame ukusiza abantu bakithi.
Aboge bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulimale abantu abangamachomi ayisikhombisa kwele Lebanon izolo ngesikhathi amapolisa ezama ukududula abantu ekade betshengisela. Ugatsha lwe-United Nations olubona ngendaba zamalungelo luthi ludinga imali engange-$375 million ukuze lwenelise ukuqhuba inhlelo eziphathelane lokulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Uzulu wakulelizwe namuhla ophakathi kwekhefu lokukhumbula owayelwela amalungelo abensundu umnumzana Martin Luther King, yena owadutshulwa ngomunye omhlophe wafa ngomnyaka ka-1968. Ikhefu leli linanzwa eMelika yonke jikelele ngomvulo wesithathu kuzibandlela minyaka yonke njalo lidibana lelanga lokuzalwa kwakhe. UMartin Luther King wayengumfundisi omnyama owayekhokhela umzabalazo wokulwela amalungelo abensundu agoqela elokuvunyelwa ukuvota. Wayechothoza njalo ukubandlululwa kwabantu abamnyama ngabelungu. Lanamhla lokhu imisebenzi yakhe iyaziwa emhlabeni jikelele, ikakhulu umbiko wakhe olesihloko esithi I Have a Dream awethula ngo-1963. Ukuhlaziya udaba lolu sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Kelvin Manduna.
Ilanga leliqhakatheke kakhulu probably in this time esikhangele khona silo umongameli Trump and into ezenzakalayo under his presidency. I think it's very significant ilanga lika Martin Luther. Siyakhangelela ama civil rights, which is what he fought for impilo yakhe yonke, and we ask ourselves, where are we today? And as Kat says, as we look to Ikhetho lika 2020.
Ungathi konke ayekulwela kuzaqakathekiswa yini nxa sikhangela ukudonselana okukhona phakathi kwama-Democrats lama-Republicans?
Ningathi it's a 50-50, half-half. Omunye professor Robert Gates described it as best of times and worst of times, especially for abantu abanyama, because economy, in one sense, they are doing well, a lot of abantu of color. At the same time, onindaba ze civil rights, ulogu backslide ambijana in some respects, treatment yabantu by ama police and ama equal access to opportunities we economy, and amanye ama civil rights when it comes to indaba njenga voting and so on, there is some backsliding. So I would rate it as 50-50 progress esiyibonayo for izinto ezazilwelwayo uMartin Luther. Ilizwe kathesi mumzana is very polarized. Ningathi abantu most probably on the Democratic side bazaqhakethekisa iholiday kaMartin Luther, but we are seeing abanye typically white nationalist abantu abaku die hard Republican on the extreme right abasoze beqhakathekise ilanga leli. I don't believe so. In fact, we see on his side lady ngabantu abaqhakathekisa things that are contrary to uMartin Luther, into the Confederate flag and so on, which are total opposite to into which uMartin Luther wayezimele zona.
Emazweni ikakhulu ase-Africa ke afana lele Zimbabwe,
ungakhangela isikhathi sabo Martin Luther in the 1960s, early 70s, isikhathi when African Americans babe le solidarity with ama independence movements ase Africa. There was a lot of I would say it golden generation Pan-Africanism. We were very idealistic, and a lot of African Americans thinking was influencing izinto ezazenzwa ngama liberation movements and trying to shape iAfrica esifunayo. Ingazibuza ukuthi uMartin Luther nxa kade saphila, what would he think nxa ekhangele a lot of our African government? And I feel he would be very disappointed, especially nxa ekhangele amazwe anjengoZimbabwe and amaparty like ANC or ZANU-PF is the total opposite of izinto which uMartin Luther stood for.
Umnumzana Kelvin Manduna isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Sokuyisikhathi sokubala imbiko elithumele yona ekhasini le-VOA Ndebele. Siqale ngosakhile Liline uthi wena iZimbabwe ivele akula lapho efunwa khona. Amara Henry uthi wena sophisticated studios here so nice, watching from Uganda. Sindiso Pepe uthena ngake ngakhuluma ngomnangagwa akakufanele ukubusa ilizwe lubaba ulenhliziyo nje emhlabeni wonke, ulihlazo nje emhlabeni wonke, ufanana nje lempisi ehlala phakathi kwezimvu. Bakithi abantu beZimbabwe ngithemba babonile into abayivotelayo ukuthi iletha usizi olunjani elizweni. Felix Machokocha Ndlovu twena ba right babona ukuthi umnangagwa kanancedo empilweni zabantu. Kuzoba lo precious Nyembezi Masuku uthi wena morning msakazi, kodwa ugawulelwa ngazi lamtopa ngapi njalo limthandelani, ikhanda lakhe liqinile ligcwele isamende. Jason Maposa utena mavuga msakazi wami. Andrew Flores uthi wena ugawu oraita Nkomo Foster utena linjani ku studio, corruption hiyo elenhlupho kwelakithi ngoba i-corruption ifana le addiction ye drugs kunzima ukuphuma kuyo. Ngajwayela ZANU iyasuta ngobusela. Kuzokuthi uJoseph Nyathi umdlulodlula abanye uthi yena livuka njani mlandeli labalandeli beStudio 7, iZANU kumele iphume labantu bangayivoteli, abantu bempumalanga akula development abayenzayo ngapha kwelakithi. Yiyo ke imbiko ebesithumele yona lamhlanje. Ukugibela bemsola ehamba lefohlani sounds besigqibela uhlelo behlobela kamnandi. Vathi yandani kamanyangwa munokumbila vula, hambani kumanyangwa liyecela izulu. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele bezihamba phambili. Izulu lesikhukhula elichitheke ngempela viki lidale umonakalo omkhulu eWange. ELeBhilithani liza kwenza umhlangano lenkokheli ye-Afrika ophathelane lezamabhizimusi lamuhla, kodwa umongameli Mnangagwa kanxuswanga. Aige kwanele likhumbulezi khona eza kusihlwa ngo 7:30 na mina lani asveni kwezekuseni ngo 6:30 sa olivalelisayo kwamanje nguntungamilinkomo lichone kuhle.